Musk kama wa Harare Road upege Harare u Harare Road kopano zilenda bazina kule ndawo kona kana uthi ay local mawudlila kancane sokuba le toilet sobe besuka lazo kona pana I think o local inyathi yani kanti kubambele kune boundary ayikho kune boundary ayithize sobe ziphuma ngathi enyathi izongena ngapha ethize imbuzi lezi kukhanya kokuzimbuzi zokade ziyenge kakhulu thibili abona thilo zi-200 kenapho ngokuze kwakhona sobe zisuka zingena ngapha ethize kugodlayo so umuntu wakhona kade besenza lokhu ngabantu labana nje esijale ukubabiza ukuthiwa ngomazibaba kubezenza umprofithi nyana kwakhona besenza into ezinjengazo nalezi mbuzo kumele lama
ye sizokuthiwa-ke kukhanya ngazane khonapho lapho esikhuluma ngakho bekulale nkomo ekade ziqambulwa khonapho akusitshele futhi ngamafutshane
bezikhona ezimbalwa abadala izakhamuzi zigcine sezikhona ukuthi into zawonakala zasebeqoqana izakhamuzi zakhona phana ukuthi hhayi asike zame ukuthi silandele sitrepa amasela lawo sasewabamba esibawathiwa le nkomo ukuthi inhambo yenkomo hhayi angizwanga kade kodwa imbuzi izeezile ukuthi ezikubo-100 or kilo 200 khona lapho
singathi kodwa kuvame kanganani ukuthi kwenzakale khonokho insiza
lapha kukhona lapha ngoba abanye bazithiya ngenxa akukhona kudale njeamakhethi zolawo khona ikuthi angithi abantu batshontsha ngendlela ezethiyeneyo sometimes abanye ngalabantu abatshontshela ezokuthiwa izitrey ezizibuyelayo leziyana ezigcine igcine esingeyakhe ngamadonsi la abathatha akukhona isikhathi esiningi kukhona kathesi uma sibhekile njengoba sidibane le ndlala kanje abantu bangapha abaningi baphila barelaya kugolide umgude so kulezi su khanya kani kunzima ya so sokuze kwenza abantu begcine sebengena entweni ezinjengazona ezi ngicabanga ukuthi sebelamba kakhulu abantu kodwa hhayi into ehlala ikhona isenzakala nje umazikini lapha njengabona abantu bethithi bathole iy'nkomo zabo ezivanje ziningi nomunye ibhuri wami bembuze lapho uhlala ngapha phetiya isiza noti lyani kubomulula ngaluthi-ke ulahlekelwe izimbuzi zakhe eziningi kakhulu le nkomo so bengikhuluma layo futhi yikho sibili azicathile ngiyazidinga so kutho ukuthi sokungenzakala ukuthi lazo zikugruphe naleyo ngoba yiumango wangikhona lo utholakala into lezo ezivalela kubo-20 thi